atisendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 21 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia ukuya emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uzulu.
Abantu bengamakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka. Izinto lezi yabe zidinga ukuthi aluba kuqondaneyo nokuthi omongameli babe yiwo abaqinisa izinqumo ezithile, kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho.
Kodwa abanye bathi ihambo zikaMnangagwa seziziningi kakhulu njalo aziphathisi lizwe.
Khonapho uyabehamba nge-private jet, ehamba ne-security yakhe, imali ezilingapha ilizwe kanela magesi, ilizwe kanela manzi, athila msebenzi, akulakudla, ilizwe nje limimanzonzi.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo phezu kodaba lokuqatshwa kwabavela phandle kwakobulawayo.
Besinqoseka kulabo abalama-5 olevel or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle system ye-tribalism.
Amapolisa ancitsha imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwebandla le-ZANU-PF ngendaba yama-sanctions. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia edolobheni leSochi emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uzulu. UMnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana leziphathamandla zamankampani e-Alrosa emba amatshe aligugu, amadayimani eManicaland kunye lenye njalo inkampani emba ilitshe le-platinum eZimbabwe. Ukhangelelwe njalo lokukhulumisana labanye osomabhizimusi kunye leziphathamandla zikahulumende wakwele Russia. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo engumeli wesigaba sebulilima edalele ephalamende uMnumzana Dingumuziphuthi utshele iStudio 7 ukuthi uMnangagwa kumele ahambe eyokhulumisana lenye inkokheli yamazwe ukuze athole okungaphathisa ilizwe.
Kodwa phela zengakhohlwa laba ukuthi ukwakha kudinga ukusebenzisa umhlabathi, isamende, izinsimbi, amazenge, konke lokhu kuba kuningi ekusetshenzisweni kwakho. Kodwa nxa isiyindlu isimile isithelele, abantu baya bengaboni imazenge, le nsimbi zakhona ziya ziphakathi komduli bengaziboni, zingezokuqinisa. Isamende kuya kungasakhanyi ukuthi isamende yayidura ingamabhegi, sazokufuna kuba ngumduli nje othembakeleyo omileyo. Abantu bakithi kabafundi ukuba lesineke sokunanzelela ukuthi i-manifesto yebandla elibusayo yathi ilethwa kwaba nebala elithi re-engagement. Ibala lelo litsho ukuqinisa ubuhlobo. I-re-engagement le yayisitsho ukuthi yeyinye yezindlela ezazinanzelelwe ukuthi zingakhulisa indlela esingathuthukisa ngayo umnotho wethu. Pho ke umuntu angazihlalela ke yekela ukuthi ngabangani lokuqinisa ubuhlobo lobo ukuthuthukisa ezomnotho khonalokho esikukhulumayo kuyabe kuzabuya njani. Ubona ngazathi kusabaluleke kakhulu sibili kakhulukazi ukuthi umongameli welizwe ayiphekelele amanye amazwe eqinisa ubungane lokuthembana phakathi kweZimbabwe lalawo mazwe. Ngoba naku kulamazwe okuthi kuzanywa ukuthi kube lokwakhelana kuhle lokudlelana kuhle, wona kawalali ngokuzama ukuletha zonke izinto ezingeza ukuthi ubone ukuthi lapha akuyiwa ndawo. Ubuhlobo wabuqiniswa lutho, ukuthandana kumbe lokuqondisa ubuhlobo kakutshintshi lutho. So ngithi abantu kabananzelele ukuthi ukuhamba kwamongameli kusaqakathekile kwakathini. Kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sokulokwethekelelwa kweZimbabwe langamanye amazwe lesi sikhathi siyabuya, umongameli kakabi ne-3 years ekhona embusweni and kuhamba kakhulu okukhulunywayo, angikwazi ukuthi sokuqathaniswa njani lokhu kamongameli wasukayo.
Nxa sikhangela ukuthi kuthiwa usebenzisa indizamtshina eyokuboleka ngemali eningi kakhulu ngelanga, yikho abanye besithi kungani kanti engathumi abanye abafana labasekeli kumbe abaphathi ntambo.
abakhandi phela abantu bazakhuluma bekhuluma njengami engxenye ngizikhulume la ngiphansi kwesihlahla ngingazi lutho ngendlela zokubuswa kwelizwe kodwa siyakwazi ukuthi ziningi izinto ezingadingi ukuthumela angisoze ngithi mina ngingu honorable futhi ummeli webulili mawest ufuna ukukhuluma lo honorable Mangaliso Ndlovu owebulili ma east bese ngithumela abafana bami ukuthi hambani liyokhuluma lo Ndlovu lithi kanti anto omunye wami akedinga ukuthi lami ngimkhangele mathupha sixoxisane ukuze naye abone ukuthi ukudlelana kwethu kuqinile njalo buqotho pho-ke abantu benganakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka izinto lezi yabe zidinga ukuthi aluba kuqondane lokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho njalo kasinanzeleleni ukuthi asiyontando kwababa uMnangagwa ukuthi ibe ingekho indiza yelizwe engayenelisa ukuthi ebehamba ngayo kasikhangeleni ukuthi lapho ezivela khona konakaleni i-ezimbabwe mina ngilenhlanhla yokuthi ngihlala portfolio committee e-transport and infrastructural development i-ezimbabwe sikhuluma kanje ubunzima ebhekane labo bukhulu kakhulu budinga ukuthi lezi zinqumo ezisakhangelwe ukuthi aluba ziyaqiniswa ukwenzela ukuthi i-ezimbabwe ibe ngezaba yinkampani ezimeleyo njalo nendiza zayo ze-ezimbabwe lazo ziphathe kuqiniswe okwakathethi asingafiki khonapho
Hello ke ngumnumzana Adi ngumuzi Phuthi umeli webulili ma West edalela eParliament njalo eyisiphathamandla sebandla lezano PF beqoqa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye abanye basola inhambo zikaMnangagwa besithi udlalisa imali ngoba esebenzisa indizamchina ebhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye kodwa kungalethi izithelo Sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu sambuza ukuthi ulibona njani lolu daba.
Lokhu kulusizi ngani ngoba indoda le isiyivisitor elizweni lakhe usevakatshela ilizwe lakhe usevele sehlala ngaphandle kweZimbabwe singakhangela ama-trip akhe asewenzile lokhu wathaya ikhuwe ekhipha umgabe esikhundleni. Asemaningi ukwedlula umgabe wangena ngo-1980 waze waphuma ngo-2017 ngoNovemba. So lusizi izimali zabantu ezichithekayo zihamba khonapho uyabe ehamba nge-private gate ehamba ne-security yakhe imali eziningi ngapha ilizwe kalela magetsi ilizwe alela manzi alela msebenzi akula kudla ilizwe nje limi manzonzo akula lutho olukuhambayo i-country state is actually crumbling so lokhu kulusizi kakhulu ukuthi kahloniphi kakwazi lokuthi ilizwe libuswa ngayiphi indlela aqalisele ngaphi ngumuntu nje ongani ovalwe amehlo
njengoba sisizwa kuthiwa kulabo somabhizimusi abakhangelelwe ukuthi bazahlangana laye ayisikhona okumele akwenze ukuze ilizwe livuselele umnotho walo
akulanto loyo siyingoma eyayihlatshelwa ngumgabe naye wabuya futhi esapotwa ngama British bezama ukuthi khona hayi Zimbabwe is open for business kwaba yinarrative yona leyo nalamhlanje lokho ehlabela akulalutho oluzaphuma elizweni leli leZimbabwe kabakwazi laba bantu ukuthi vele i-injini ihlanganiswa njani imota ihlanganiswa njani ungazi ubanika amaphathi lalaphana lalokhuyana akulalutho abakwazi uyathatha amaviri emuva afake phambili athatha emuva afake phambili athatha i-injini ayifake ngemuva yona kumele ibe phambili so ngumuntu nje okululeza akulalutho oluzaphuma ikudlala nje ngesikhathi into osokumele yenzakale abantu abangaba lethemba la ngani nguba umuntu lo wangena ngekhulu and ukuphuma kwakhe akasokaphume nge-election kuzamele aphume futhi ngekhulu sokuloyiswa-ke ukuthi ngayena lo umuntu wathaya umgabe ikhulu uChiwenga uyasila abuye azosikhiphela udubo lolwalufakayo then kube le-inclusive government ibe yi-inclusive government eyangena ngo-2008 abantu kube lilizwe sibuilde i-nation ngoba kathesi is the country not the nation i-country is divided on tribal alliances divided on regional alliances divided on classes singeke saba lelizwe elingathuthuka these are the things uMnangagwa okumele ukuthi ngabe uqala azilungise engakaphumeli ngaphandle aqala alungise induku ezikhona elizweni ayikhona ukuthi edinga amakhiwa edinga i-business kathesi usupplimenta i-transport ngani ngoba uwengezelela amalanga akhe embusweni but akuncedi bantu ngoba imali liyana ngayimali okumele ithathwe ivula ama-industries abantu bahambe bayisebenza bazibhadalele i-transport yabo
Aloke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphatha amandla sebandla le MDC ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo lamhlanje. Likhalaza ngokuqatshwa kwabongi labongikazi abavela kwezinye izigaba zelizwe ezingayisiko zeMthwakazi. Kodwa umholi wesibhedlela ulandule uDokotela Solwayo Ngwenya ulandule imbiko yokuthi bazaqatsha abongi mhlaka 21 lamhlanje esithi ukuqatshwa sokwenziwa ebulenjini be-internet eHarare. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
UBulawayo uhlangene wavumelana ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa empilo. Akusilo kwebandla elilodwa kumbe kwe-organization eyodwa kodwa ngokomuntu wonke ozwa ubuhlungu ngesenzo esenziwa nguhulumende esobandlululo olwenzakalayo kuma-department kahulumende ikakhulu khathesi sikhangele igaba lwesibhedlela sempilo. Abantu bacabanga ukuthi kungcono bayotshengisela khona le mpilo.
Sizwa kuthiwa lilabo ubufakazi obukhomba ukubana akuhambi kahle ekuqatshweni lapha esibhedlela lesi.
Ye, ungalandzelela iviki leli elidluleyo, thina njengebandla leMthwakazi Republic Party sike sahamba sayofika empilo, sahamba sayafika emhlahlandlela, sayafika e-UPH, sakhuluma le-management, sakhuluma labanesi, lamadokotela, sakhuluma njalo labagulayo. So, tholile ubufakazi obuningi njalo savakatshela lalabo abayibo abafundayo ngapha kwe-nursing, izaphulayo ngokufanayo, ibe lohlelo olufananayo. Le-civic society layo, ike yafika layo empilo khona ngale. So inhlanganiso eziningi bezivakatshile ziyafika ukuthi zibone ukwenzakalani. Njalo izolo kube lo mhlangano kade ubizwe yi-BOPRA kodwa kwabebebiza inhlangano ezitshiyatshiyeneyo. Kwahle kuvunyelwana-ke ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa khona ngale empilo ngubulawayo wonke jikelele esitho etshengisa ukungavumelani lohulumende edabeni lokuthi bekuqhatshwa abantu abavela kwezinye iy'ndawo. Abantwana bakhona pha koBulawayo belawo ama-olevu be-qualified kodwa bengatholi izindawo zokufundela ubumongikazi.
Libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na?
Asikwazi kulokho kodwa-ke ekumane vele usazi ukuthi abantu sebafake isiye kakhulu when it comes to izinto ezihambisana lokudemonstrate nani. Abantu basuke babe lovalo. So asikhangelelanga ukubona abantu abaningi kakhulu kodwa kungaba isimanga nxa bengabuya ngoba kuqakathekile ukuthi abantu batshengisele njalo batshengise uhulumente ukuthi kabathokozi ngalokho okwenzakalayo. Besinxoseke labo abalama-5 or level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ebhalisiwe.
Manje lizabaphathisa njani bona la?
Izama esiyenzayo sibamba izinhlanganiso ezijiyajiyeneyo nje silwisa ukuthi uhulumende kungangcono amithe ukufundiswa kwabomongikazi until azalungise udaba lokuthi ngobani okufanele ukuthi bayofundela kulezi zibhedlela njalo ngobani abamfanele ukuthi baqhatshwe kulandele isisekelo sombuso ikakhulu sikhangelane le-devolution of power. So yiyo esizama ukuthi uhulumende kufanele ukuthi ayi-implemente i-devolution of power. Abantu bathole amandla ezabelweni zabo, bathole imisebenzi ezindaweni zabo, bangathathelwa imisebenzi ngabanye abantu abayebe besiza bevela kwezinye iy'ndawo. Thina sirekost itshushini echoyo ukuthi i-devolution of power kufanele ukuthi kube yiyo i-system of governance kulona leli lizwe.
Lo-ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwezanu-PF ngendaba yama-sanctions. Ibandla le-MDC belifuna ukutshengisela phezu kokonakala komnotho welizwe ngolwesine. Kuthi ngolwesihlanu ibandla lezanu-PF likhangelelwe ukutshengisela lisola ukufakelwa izijeziso okwenziwa ngamazwe angentshonalanga ibandla lezanupf elithi yikho okubulala umnotho welizwe. Balaleli, kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yeZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Uhulumende uqhubeka esolwa ngokwephula ilungelo likaZulu kulandela utshaywa ngamapholisa okwenziwe intatheli zindaba yephephandaba leNewsday uRubimbo Mutshenje eHarare ngomgqibelo ngesikhathi kulabantu akade betshengisela bekhonona ngokubhubha kukaHilton Damangani owabotshwa ngeviki edluleyo labanye abalitshumi kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa kwesinye isekhiwo eHarare. UDamangani obephila ngokuthengisa izitaladeni ufele entilongweni ngamanxeba okutshaywa ngamapholisa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association umnumzana Leopold Munende ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Ube siya emsebenzini usebenza eNewsday obethwela ikhamera emsebenzini bekulamapholisa akade etshaya namavenda nabathengisayo laba emgwaqweni. Abathengisayo emgwaqweni bebetshinga besithi lina labulala omnye wethu, libulele omnye wethu kule venda elifele ejele izolo ekuseni. Bebesithi lina libulele abanye omnye wethu and then amapholisa besebaxa sikwenzani kungani bayatshayana. Urimbo edlula amanye amapholisa asifazana asemkhombela athi lwana le khamera usithatha amapicha lwa dilani la wahamba amaphosa amabili awesilisa yabafike bamtshaya ngembona basebemtshiya bambophanga bamtshaya yena wasesala esefonela umngane wakhe eNewsday wafonela lathi thine beyitshele ukuthi kunokwenzakeleyo bathi sesikwazi ukuthi kunokwenzakalayo wasesiya lathi esibhedlele edolobheni leHarare.
Singathi-ke ulimela kanganani untombazana la?
Kodwa lakhe lingani liwomile kodwa besithi kuthiwa hayi ngingcono but besikolo lakhe lingani liwomile.
Kuyalethusa yini khonokho okwenzakaleyo kuntombazana lo?
Kuyasethusa ngasibona intatheli izindaba eninyane njengoRubimbo Mutshenje njalo eyinkazana bemtshayela ukuthi uphonge ukudlula nje ephethe ikhamera.
Alo-ke ngumnumzana Leopold Munende okunhlanganiso yeYoung Journalists Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kodwa kunjalo nje inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz inxusa uZulu ukuthi aye ngobuningi emthethwandaba kamantshi eHarare lamhlanje lapho okuzathethwa khona icala lamajaha alitshumi abotshwe loTamangani ofele esitokisini ngomgqibelo eHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lithi umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni walile ukulandela isinqumo sebandla lakhe ele-MDC esokuthi umsekeli wakhe uKansila Tinashe Gambarami owamiswa umsebenzi ngenyanga ezimbili ezidluleyo abuyiselwe emsebenzini. Iphephandaba leSunday Mail lithi umongameli Emerson Mnangagwa usephendule umanyano wabezinkolo owathi kumele kumiswe ukhetho okweminyaka yesikhombisa kubunjwe uhulumende womanyano. le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu, lisiphake imbono yenu eliyithumeze ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318.
Linjani Studio 7 labalaleli, imugabadela njalo lapha. Mina kusenhlizweni yami ukuthi ngikhulume ngogawule, ugawule lo ohlale ekhuluma ngezana uPF, yeyizana uPF igudu yenza hey abantu bakhuluma amanga kulabantu abacatshaya kulabantu ababulawayo hey wathi kanti okwenza yena akolode ikansela yikwini igama lakhe lizebe ku list yokuthi usebantwini abangakabhadala imali yekansela yini yena leyo enza kube njalo yena esebenzela yona leyo zana wehlulwa yini uyenziwa inkani yakhe abanayo abayisebenzisayo as izanu oro kanamali nayo ukuthi ebhadale iproperty lezo njengabanye abakolodayo ngoba umumo mubi kuwo wonke umuntu kaba yenze izinto right bona besikhombisa ukuthi bona bakhona bengathi abantu mabekhala bethu abantu kumele betshaye abantu banamanga hayi kuliqiniso kuyakhanya into kuliqiniso ukuthi kuyahlutshekwa ngoba naye nangu yakoloda icouncil so kabhadale imali yecouncil sibone ngayo ukuthi yena kwenzakalani lati soqhubekela phambili sibone ukuthi for sure at least bayazama engabe lokho ekhuluma ngokuthi abantu yabahlutshwa abantu akulanto ezakalayo eZimbabwe wathi ama sanction wathi yena akabhadale la imali leyo sibone ukuthi uyakhona yini wayeseze sengena ku list leyo ukuthi ebhadale kuthi uyakoloda imali yecouncil ngenxa ukuthi imali ayikho izinto azimanga kahle ezweni abavume ukuthi izinto azimanga kahle ezweni but engathi yonke into i-right lapha eZimbabwe engakhuluma into engayisiyo umdala.
Yebo, ngamsebenzi ekwenzayo ukusithumeza indaba zelizwe leZimbabwe. Ake lisincede lapha ngodaba lolu lwamathibelenti olwenkosi. Siyavalelwa thina ukufaka inkosi yethu abakwaziyo ukuthi yayivele ikhona. Asifakele umampo esingazange siphele isitu yakhe. Asikhuluma ngokwakithi okolobhe ngolamzizikazi bayalwa basithela ngamathiyegasi last year sike sathelwa ngamathiyegasi ake lisibuzele laboqueen khona ngapho ninigaphethe ukuthi ababuye bezoxazulula udaba lwabo yibo basifaka ngaphansi kwabantu bempumalanga labo abasincintisela sikhathele sicela ke kulungise kuyagcina kuchitheka igazi ngoba sesidiniwe ngokuhlala emazweni abantu bebulalilizwe ngabomu inkosi yethu mhlawumbe singaphila ngcono.
Sanibonani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Ngiyabonga ngalo lonke ithuba lisipha lona. Mina umbono into engifuna ukukhuluma ngayo isimo nje sezwe lakithi. Ngisukile lapha eSouth Africa ngetest ngafika ekhaya ngihambe nje ngomngcwabo. Isimo engisibone ekhaya hayi izwe lakithi yonke into isemuva ngazwa wonke umuntu ezweni ekhala. Awutshengisa ukuthi hayi uhulumende okhona uhlulekile. Angazi ukuthi yindaba engazehlisi nje ebantwini. Bayenze nje i-transitional government njengalokho kwenzeka ngoba le nto abayenzeli bona bayenzela abantu beZimbabwe if bevele befisa ukubona izwe lakithi liphakama befuna ukubona izimpilo zabantu ziphakama kushelakale okuthiwa isinkwa $15 ngapha imali yabantu ayikhuphuki kodwa izinto ziyakhuphuka leli lihlazo leli sengiyakuvuma ukuthi umnangagwa yisiphofu esihola abantu njengazi lapha yakhona ukuthatha abantu basaje emahlahleni.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukuthumela amazwi enu lewathumela ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Inkokheli yebandla lama-Republicans eMelika isitshengisa ukuba ilakho ukuhlamukela uMongameli Donald Trump phezu kodaba lokuzama ukubhica ngodaka omunye wabafuna ukumncintisa kukhetho lukaMongameli olomnyaka ozayo, uMnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wancitsha usizo ele-Ukraine esithi kumele liqale lidinge okungangcolisa uBiden andubana lithole uncedo lwezomvikela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika.
Ya yakukhanya abaningi abacabanga ngendaba zikandoda lo sesiba ngumthwalo sibili kupasto. Ya angeke mangale nqabe ngaba baningi abangamhlamuke.
Kodwa kulokhu osokuphumile ubona ngani izizathu eziqinileyo na ukuthi zingabangela ukuthi umongameli Trump asuswe?
Ya izizathu eziqinileyo, ya kumbe ngingathi kukhanya sibili ngokutsho kwalabo abaphethe engathi evidence, kukhanya sibili hayi kule case sibile khona.
Ngendlela oqhutshwa ngakho konke lokhu kudaba lokuthi engasuswa, ungathi sifundo bani singatholwa ngamazwe afana leZimbabwe?
Ya ngathi kweZimbabwe kuthiyene nendaba yokuthi ya eZimbabwe vele kasikafiki kule i-democracy enjengaleyo, ngoba eZimbabwe iyakhule kathesi ngoba yonke into isi-onwa yi-military. So yasesibuyele emuva, eZimbabwe sengifana labo-North Korea labo-China, umbuso kantando kayiphikiswa vele.
Kodwa siyabona ukubana khona lokho kuthiwa impeachment kwasetshenziswa kulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Akutshengisi na ukubana asisalelanga kakhulu umuva?
Hamba ukuthi ungathi ikhona kuyana ngathi i-impeachment leyana yasetshenziswayo lapha.
Yeah,
yana mina ngibona kwakuyikulwa, yikulwa kwaphakathi ngathi ikulwa kwemoli yeZANU-PF ilwela amantshontsho. So kwakungalani lelizwe lesimo selizwe kumbe okunye, kwakulwela nje belwela amantshontsho la.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, besixoxela ecingweni esedolobheni le-Ohio.
Mukaula chifuba itendi esimuti masula ziri benchito boti
tinagumana pa WhatsApp
ndikasiyu
tinagumana pa WhatsApp
ndimamunayo
tinagumana pa WhatsApp
ndibambowa
tinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp
sisi tikuza
tinagumana pa WhatsApp
Areke anene, chabwela divine, ola, chidwale jifine, mawa jipita wujipata. Inene makukonda, nilibe na zonchito, kudisi na kuone, niwe wangadale. Zanga ndizako, ea telomane, tiene mumpamba, nipe mpendi kupata.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndikasi iu.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Tinagumana
pa WhatsApp
ndibambowa
tinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp
sisi tikuza
tinagumana pa WhatsApp
olo mundi seke olo mundi nyoze kanga daka peza pa group WhatsApp kompaba lina sankandeka andilo layeka kana liga basti panonika fiansi tanilo njeze baby suta disia mpaga na kale zili benchito
tinagumana pa WhatsApp
ni antiwa tinagumana
tinapumana pa WhatsApp ingoma ya majaha awe Zambia u DJ Zimbabwe labanye bakhe besigubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi ke lingakhohlwa ukuthi silalolu new uhlelo ntambama ngo-7:30 kumbe asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye khonapha e-Studio 7. Igama nguChris Gande.